sokukhamukembo nohlukeneyo ngomkambo othengisa imali yakwamanyamazo othiwa usuvangele ukungawi mahlayana kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lelemelika. Uhulumende uthi umkambo lo usubangele ukuthi intengo yokudla lenye impahla yezitolo ingakhweli mihla ngemihla. Umphathintambo wezamafekitali unkosikazi Sekayinzenza utshele iphephandaba leHerald kumalanga asanda kwedlula ukuthi lokhu sokubangele ukuthi impahla emqoka empilweni kaZulu itholakale lula kulasekuqaleni komnyaka lapho kade sokusilela phose yonke into. Ingcwethi ecubungula ezomnotho omnumzana Masimba Kutshera uthi kukhona sibili ububelo kodwa bulutshwana kakhulu okokuthi akudingi kutshayelwa ihlombe.
Nxa sikhangela ukuthi inflation isasephezulu, nxa sikhangela ukuthi i-economic activity yangkhona isasincane kakhulu ukuthi ngeke sajabula sisithi i-economy kumbe indlela lezi ezoku uba le foreign currency market sezisebenza. Ukumele i-economy iqale ivuke mbijana nxa kuyikuthi i-COVID isiphela, i-economy isisukuma, yikho esizabona ukuthi i-foreign currency market lay iyasebenza yini.
Lokhu kusekelwe ngenye njalo ingcwethi ecubungela ezomnotho omnumzana Rejoice Ngwenya othi umthetho owasungula umkambo wemali wenelisa ukuhitha nje kuphela umkambo wensitha owe-black market.
Ngoba sibona ukuthi ukuphephuka kwemali yethu i-bond sokungconywana. Kodwa le inkinga yokuthi i-reserve bank ilokhu ingenela emsikeni lo. Yikho abathengisi abaningi basadonda ukungenisa izimali zabo emabhenki. Osobhizinisi kabazuzi imali ngobuningi bayo abayifunayo ukuyisebenzisa kuma-industry. Yikho beselamana lo msika omnyama. Loba kulobubelo obuthize emsikeni wemali akungatshengisi emnothweni ngoba kwenzeke ngesikhathi somkhuhlane we-COVID. Okwesibili, uhulumende wethu lo kakatshengisi ukuthi ulesifiso sokuguqula umbuso wobudlibangudlwangu. Yikho osobhizinisi abaphetsheya basanyenya kabakabi lethemba lokuthi imithetho ingabavikela ekugcineni komnotho wabo kumbe lezimali zabo.
Umongameli wenhlanganiso yabezitolo e-Confederation of Zimbabwe Retailers umnumzana Danford Mutashu utshele intatheli zindaba kumalanga amalutshwana asanda kwedlula ukuthi umkambo wemali lo usubangele ukuthi abathenga bethengisa impahla benelise ukuthola idola lemelika lula okuyikho okwenza impahla itholakale ezitolo. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi lanxa umkambo wemali usulethe ububelo udubo yokuthi idola leZimbabwe selisenza idola lemelika lingasathengi okuningi ezitolo.
Ya, singathi esikubonayo kulezinsuku ukuthi amaprayizi singani asakhweli ngendlela le edingenzakala khona. Sisho ukuze siqalise kungoku kwe-auction yabo khonalo. Ngoba i-find out ukuthi khona into esiyithenga last week, into engiyangikhona yiloku injalo. But sibe sokumangalisa njalo ukuthi khona no, into le ithiseanasebenzisa iyisa manje iyiso sibengani sebeyikhulela yimali yezibhapha. Lokhu ngibona ngani ngabe kubanga ngikhonte kuwama-auction abasebekuyenza lokuyigazisi lo.
Umsekeli kamphathintambo wezemali umnumzana Clemens Chidawu ngeviki edluleyo wazise ukuba osomabhizimusi abazathengisa beqathanisa isisindo sedola lemelika ngesisindo somkambo wensitha bazabotshwa.